lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje ngelanga lekhisimusi sixoxa lomfundisi Thandeko Zintimkandla sihlaziya ilanga lekhisimusi okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mnumzana Gande ngibonge abalaleli abalaleleyo ngalolu suku lwanamhlanje olulikhefu lekhisimusi hayi ikhisimusi yalonyaka kwabaningi izaba nje lusuku olubhalwe kukhalenda ngobana okujwayeleke kwethu kwenzakale akusoze kwenzakala siyakwazi ukuthi okokuqala kulo bhubhane lolo olwe-COVID oluvele lithwalise abantu nzima kusukela nyakenye ngomabasa kanti phezu kwalokho-ke abantu kabalalutho ezikhwameni zokuthi bathenge izinto ezehluke kuloku ababakudle ngosuku lwekhisimusi ngoba yona ikhisimusi ngokwayo imvama yikuthi abantu babazijabulise ngezinto eziningi ezijiyeneyo abangavamanga ukuthi bazenze bebazidle phakathi kwesikhathi izigqoko ezintsha ukudla okungajwayelekanga kodwa kumnandi abakuthandayo kodwa kukhanya lo nyaka konke lokho kakukho sengitsho lakho ukuya ezinkonzweni njengoba kungavunyelwa ukuthani babuthani ngobuningi lakho kuza kuba nje into yokuthi hhayi lisiko kumele lenziwe kodwa lingelasisindo seminyaka yonke
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyabonga abalaleli kunzima kunjalo asibeni lo mqondo wokuthi izinto kwelinanga zizalunga ngoba vela kulabo suku obungasiwa kulalanga elingatshoniyo labo nabo nxa bekhona ababangela bunzima bempilo umlimi uzababonela iplani kuza kwedlula lokhu libe lekhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle
kodwa singathi akula bhubhane lwe-COVID-19 ubona ungani bekuzaba ngcono na
aluba ubhubhane lwe-COVID kalukho bekungaba ngconywana hathi kakhulu kodwa ngoba vele abantu baphakathi kobuyanga obumangalisayo lento zakhona ezikhona ziyadula intengo ziqansile kanti abantu benza becabanga ukuthi izikolo ziyavulwa phela izikolo kusele ngabona nje amaviki amabili kufuneka izikolo fees kufuneka ama-uniform kufuneka lokhu lalokhu lamabhuku amatsha ngoba abantwana abaningi batshintsha izigaba zokufunda bengena kwezilandelayo bekungaba ngcono nje khonokho ngobana bebeza kwenza lokhu lalokhu ukuthi bazame ukuthi bathole leyo mali kodwa-ke vele impilo yabantu laba ezimbabwe ngenxa yobuyanga obukhona ilokhu isiya isiba lukhuni isiba nzima kungayisikho ukuthi lubhubhane lodwa kodwa ubhubhane lwengezelela phezu kobunzima labo abantu ababhekane labo kusukela emuva khona le vele abantu kuleli lizwe sebephila ngomusa kamlimu ngoba akulanto abangayenza bayibambe ngezandla bathi lokhu ukuza senza siphile ngcono sebephila nzima abantu yebo ngabe kalokho bekuyabanganeno kancane kodwa vele impilo zabantu hhayi
manje ngokubona kwakho ubona ungani isiko lekhefu lekhisimusi leli ngendlela ebesilazi ngalo liza kuya liguquka na ngesikhathi esilandelayo
hhayi lona isiko ngokwalo nxa silithathela ukuthi usuku lwekhisimusi lona ngokwalo sibili luthathelwa enkolweni yesikristu kutsho ukuthi ikhisimusi njengesiko izasala enhlizweni zamakholwa ikakhulu ngobana amakholwa bazahlala bekholiwe ukuthi usuku lwekhisimusi kuzalwa kukajesu lokhu akusoze kuguquke kodwa-ke kwabaningi labangakholwayo ikhisimusi phela siyaphenduka laba likhefu lokuthi abantu bahlangane babonane bevele endaweni eziningi ezishiyeneyo nako siyabona abangaphandle kwelizwe abafisa ukuthi babuye abanye babuya kanye ngomnyaka abanye kanye ngeminyaka emibili babuye bazojabula lezihlobo zabo kodwa-ke kungaqhubeka kunje abantu bazaba lekhisimusi yama-WhatsApp khisimusi yamafoni thunyelwe lokho okuncane abantu bapho kuncinda nje izithuba kodwa ukuthi baze babonane sibili mathuba hhayi kuzaba lukhuni kakhulu yebo njengoba zonke into nje zingaze yaguquka lalo leli khefu ngibona ngenye indlela sibili nxa into zingaqhubeka zinje hhayi abantu benkosi bazamela bakwamukeli ukuthi into seziguquka
ke
lo ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla efe sixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande ngilifisela usuku lwekhisimusi oluhle asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
long time ago in Bethlehem
all around him to see him and adore.